So kuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Walambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7 ngomvulo mhlaka 22 Ncwabakazi 2022 uPastor Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Ramsha, it was not a demonstration. Let it be very clear. We were seeking engagement. That's why today, as long as our name, God, we've been communicating as business people.
Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngehola.
So iZeki just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi areviwe, ahlalele phansi areviwe. Wayibuze ukudibela ngakuthiwa kule nto emangalisa yenziwayo.
Abe-National Constitutional Assembly bathi bazamangalela imthethwandaba iZimbabwe Electoral Commission bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho. Ingcweti zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizovizwa kulo msakazo. Ezinye izakhamizi zakobulawayo zethule isikhalazo sokuthi ikhansili yalelo dolobho yehlise imbadalo yokupaka izimota enzikini yedolobho eyedola lemelika elilodwa ngihola zisithi inengi kakhulu. Ngeviki edluleyo inkampani eqhuba lolu hlelo yokupaka izimota yokobulawayo eye-23 Investments ithe isebenza kadalala ukubana abashayeli bezimota benelise ukuthatha intshintshi ukuthi bayibhadalela kwenye indawo bengasuka isikhathi singakashayi ukwenzela ukuthi bengalahlekelwa yimali yabo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile mhlanga weStudio 7 uxoxe losomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Farai Manganda oqoqe ukuya kwethulwa kwalesi sikhalazo.
Ngiyabonga. Ibizo lami nguFarai Mangani. Ngingu-businessman olapha kobulawayo. Lami futhi ngiyahlala khona kobulawayo. After sesibonile ukuthi i-council isi-introduce i-parking system le entsha ilobudlelwane TTI. Ibuye kithi isi-charge imali enkulu kakhulu. Senginanzelele ukuthi imali le iyadura kakhulu angiyikwanisi. Ngikhangele ukuthi before i-TTI usithi council ube in charge mina quarterly parking fees 3 months be in charge of $34. So in $34, if you divide it by 90, even nigeza 37 cents per day. So lay in charge yabo, ibuye isithi $1 per hour, which comes up to $9 per day. And the same amount leyo is about $810 for 3 months. So ngizibuze ngathi kanti kuyini abasekwenzileyo lapha eTown. Ungayenza ukuthi mpethi hayi mana sikucharge inkalakatare. $9 per day amaroads ethu lokho esafile akula lutho olutshintshileyo. Ukansili wethu nguye nalo akula ukansili omutsha odlala eAmerica. It's the same thing. It's just that sebelethe omunye umngane wabo omutsha kuthiwa ngu-TTI. And umngane wabo lo bafuna ukuthi bamnikeze imali layo. Yena bayavumelana ukuthi bamnikeze 70% bona basale nge-30. So because of all of that, mina ngibona ukuthi le into le iyadura kakhulu kakhulu. So ngahamba kukansili ngazama ukubakhulumisa abona vele bengitshayela kachana le. But ukuhamba kwami ekansili was to go and negotiate and say, hey, madala, into le yasigamula kakhulu. Ihloka leni le likhulu kakhulu. So I wanted ukuthi at least bazile ukuthi imali le inkulu kakhulu abayichajayo. Ngoba akula muntu uhola imali lezi abazibizayo. So ngathi sempendukile endlini ahlala phansi lathi no lapha kobulawayo kulamanye ama-businessmen kulabanye engikhulumisa nabo Bala ngizwe ukuthi bathinda. That's when I realized, no, wonke umuntu uyakhala njengami. And we started talking and putting these ideas together. These are the same ideas esayenza ukuthi kube le i-document ethiwa i-petition. Ukuthi sihambe la e-council sibanikeze i-document le ilama-grievances njalo futhi ilama-answers, ama-interventions. Ababuyanga umeya kabuyanga u-town clerk kodwa bathumezile u-Mrs. Nesisa wabuya wazoyamukela ama-petition on their behalf.
Bebe banengi yini abantu abakade betshengisela ohambe labo njalo bekungobani?
Namhla it was not a demonstration, let it be very clear. We were seeking engagement. That's why I say, as long as Sarah Nemi, because we have been communicating as business people, I think I can't have numbers because I was the main person to speak. So this was very welcome development from the business community, from the residents.
Lo ngumsomabhizimusi uMnumzana Farai Manganda wakobulawayo obeqoxa ukutshengisela kwalamhla isikhulumele sekansile yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukuthi ngempela bamukele isikhalazo sabakade basilethe izakhamizi njalo akukho okuningi okungachasisa ngaloludaba daba bengakacubunguli.
Salbonani badaleli, igama lami nguNesisa Mpofu, Corporate Communications Manager edolobheni lakobulawayo ngengusomlomo. Idolobho liyamukele izikhalazo zezakhamizi ekade zilotshwe phansi. Ugwalo lolu khona sizaluhluza sikhangele ukuthi izakhamizi zifunani. Okwakathesi i-document sitholakele. Siyabonga.
Lo ke unkosikazi Nesisa Mpofu, isikhulumeli sekhansile yakobulawayo. Abebandla leNational Constitutional Assembly NCA bathi bazamangalela emthethwandaba ikomishini eulawula ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission EZEC bephikisa isinqumo sayo sokukhuphula imbadalo okumele zikhokhwe ngabalesifiso sokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Umlondolozi Ndlovu weStudio 7 uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
AbeZimbabwe Electoral Commission ngolwesihlanu wabike ukuba abafuna ukuncintisa esikhundleni sokuba ngumongameli bazakhokha inkulungwane ezingamashumi amabili zamadola eMelika, $20,000, isuka kunkulungwane eyodwa, $1,000, eyomnyaka ka-2018. Amalunga edayele ephalamende bazamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola eMelika, $1,000, isuka kumadola angamashumi amahlanu, $50. Ukukhweza kwalimbadalo kuchazwa ngabaningi njengenyathelo eliphambana lomthetho welizwe okuyisisekelo sombuso welizwe. Ekhuluma emhlanganweni lentatheli izindaba, umkhokheli we-NCA njalo eyingcitshi kwezemthetho yesisekelo sombuso welizwe, uMnumzana Love Momaduku, uveze ukuba ibandla lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuba kwehliswe intengo yokukhankasa kukhetho luka-2023. Umsekeli we-NCA unkosikazi Ingane Mkandla uthi abasoze bagoqe izandla beyekele uhulumende ezenzela uMathanda ngalolu khetho.
Mina ngokubona kwami amafizi ezethu lawa angani axosha abanye abantu because iZANU-P F we've got izimali isebenza ama-government coffers ukuthi bathathe izimali. Amaphathi la ama-oppositions imali zakhona lezi bayabe ngelazo zabe zingekho, so ukutshengisela ukuthi amanye amaphathi azehle ukungena ekukhontesteni ngokuthi babedlule izimali zakhona. Uprezident angangena but as you go down the hierarchy yakhona iyagcina isihlula imali yakhona ukuthi bayithole ukuthi ba-register. So izeki just cutting abantu out of the game. Bafuna nje abantu bangangeni. I think bafuna ahlale phansi a-reviewe, ahlalele phansi a-reviewe. Wayefuze ukudila ngakuthiwa kule nto emangalisa yenziwayo.
Uqhubeke esithi akulasizathu sokuba uhulumende akhweze lezi mali esithi kumele kukhweze inani labantu ababhalisa ukuthola ilungelo lokuvota kuluhlu olwe voters roll hathi inhlawulo yokuncintisa kukhetho.
Asomafisa right lana. Asomafisa right. And why they say abantu babhadala ngama US dollar? Kona kule kule bond yeZimbabwe. Abasebenze iZimbabwe in bond ini leyo. Ibe yiyo ebhadalayo. Ba finally manje US dollar. Abantu bakhona kula muntu ohola phela US dollar la. Sihola ibond yeZimbabwe. So akusezi nje imali yaseZimbabwe ngoba i-election yakhona ngiyalapha eZimbabwe. So ke yimbono wami ngalokuthi hayi iZeki ifuna ukukhipha abantu emidlalweni yoku-election isale yona ngoba yona iyafina ukuwina ifuna ukuthi yena ukuthi iwinile babona ukuthi abanye ama-oppositions party angangena bazadliwa mhlawumbe ku-election so bedingilela nje zokuthi keep it out of the game.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi loba nje lingavumelani lokukhwelwa kwemali liyenelisa ukubuthanisa imali lisithi iZeki kumele yehlisele imali. Lokhu kuthiwe isikhulumeli sebandla leli umnumzana Gift Ostalo Siziba.
Sibona ngani kuyinkinga ukubana ke kufakwe abantu kwezompangazwe ngendaba yokubana lo le mali lokala njengokukhuluma kwabantu abatshiyeneyo ukubana ke sikhangelele ukubana imali kufanele ukuthi ke ibe yimali ekwanisa ukutholakala ngoZulu suka that singamisi ilungelo labantu ukubana ke becontest. So thina asisoze saba le nkinga ukubana ke sibhadale imali yabifunakala ngenxa yokubana ke na sifunda from uhulumende njalo silamalungiselo lethu ahlanganisela indaba yokubana sibe silabantu abasekela ibandla njalo sile lezi mali ezifunakala ukubana siye contesta ngoba kuzafunakala ukuthenga iregalia kuzafunakala konke. So siyabe silama-budget njengabantu abaprepared njalo abalungiselela ukubana befuna uhulumende. Kodwa-ke singabantu abaphakamisa umthetho singabantu okuthiwa we are pro the constitution. So umthetho welizwe uyavumela ubani lobani ola abantu abamsekelayo ukubana ke engene ke esikhundleni sokuba kukanso noma ephalamenti noba uba umongameli welizwe.
Ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Tshenetsane Ntungagwa uthi linhlawulo ikhuphulwe kakhulu ngakho-ke kumele kudingwe indlela engcono yokunqabela ukuba kungabi nguye wonke umuntu oncintisayo.
Lolu lunzima ngenxa yokuthi khona njengokutsho kwamaduku iZeki ayilamandla yokuvuka iphonga ucabanga ukuthi imali engakayo efunakalayo owakuqala. Okwesibili kumele sinanzelele ukuthi ma-City Universal Franchise sithi lilungile labantu abaningi ukuvota lokuvotelwa. So izimali zingaba zimali ezinkulu loma i-economy yethu enzima kangaka azitholakali lezi zimali. Kwenza ukuthi at the end of the day esithi i-democracy ibe yinto esikhanywa entanyeni.
Ngomnyaka ka-2018 eleZimbabwe laba nabantu abafika amathumi amabili lambili 22 abancithiza ukhetho lokudinga umongameli kodwa abantu abathola amavoti akhanyayo ngumongameli Emmerson Mnangagwa owezanu-PF lomnumzana Nelson Chamisa owayekhokhela i-MDC Alliance. IZeki ithe isethula lombiko wokukhuphula imbadalo ngolwesihlanu kayizange icace kodwa ithe ibuzwa yi-Studio 7 namhlanje ithe izakwethula umbiko ogcweleyo ensukwini ezilandelayo ichasisa ukuba kungani ikhuphulela imbadalo yokuncintisa kukhetho ngesilinganiso esikhulu kangaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Lokhu sisedabeni lunye, bayakhala abaningi ngokukhutshulwa kwembadalo yokuncintisa kukhetho lomnyaka ozayo eZimbabwe. Kodwa kube labanye abancoma iZeki ngokukhuphula imbadalo yokuncintisa kukhetho lukamongameli besithi bese kungena abantu abangaqedakaliyo. Umnumzana Ndiweni yingcwethi ecubungula ezombusazwe, yena ke ngomunye osekela okunye okwenziwe yiZeki.
Ngigqalisela kumali yama-MPs eyiyo engani angivumelani layo, ngibona iningi kakhulu. Sikhangelele abasakhulayo nokuthi abantu abaningi nje ngalutshwana abantu abangahlanganisa imali engako. Kukhona imali enela ukusithenga imoto ehamba ngamavili, bangaka abantu abangayenisi bathenge imoto ngemali enjalo. Kumele yehliswe. Sikhangelele ontanga, sikhangele abantu abasezigabeni ezisemaceleni, ezigabeni zemaphandleni. Abantu abaningi ubamba yona $1,000 even yona i-100 sibili abanye babamba nzima, kodwa ngabantu ababesenza umsebenzi omuhle bekhokhela isigaba. Ngibona ngani imali akumelanga isetshenziswe ibe ngathi isikhali sokuvimba abanye abantu baphatheke kwezokulawula kwezigaba. Ngomnyaka nami ngicabanga ukuthi $1,000 iphezulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi nxa ngehliswa ibe kusengxenye kumbe ehliswe mbijana. Yona eyama-councillors lama-senator layo ingani phezulu kudlala mbijana. vele balushana abantu abangabamalenga so ngomnakalo wami bona ngani kuzadimba abantu abaningi abangabamba imali ngesandla kodwa abalobukhulu sokungathiwa sokwenzela laba balemali kuphela hayi kuba ngumongameli
ukuthi hayi kulapho kade ufuna ukungena khona khonapho ukuthi ukubona njani ekamongameli
ngibona ngani ifanele ngoba nxa uzakhokhela ilizwe lonke sungaswela abantu abangakuxhasa ukuthi uraise i-20,000 uzakhokhela ilizwe lonke jikelele hayi ngibona ngani mina iphoste ibe naneno nxa sikhangele izinga lesikhundla sikamongameli ngibona ngani inganeno singathi phezulu kodwa ke ngibona ngani inganeno yikho ngishilo phambilini ukuthi ndanga nokuthi nxa ilizwe lonke kumele wenelise ukuthi ube labangane kumbe abasekeli abangakuphosela imali enelise ukuthi ukhontesti ngopresident 20,000 ngibona ngani kimi ngangilankinga layo kangako kodwa kuthiwa ngishilo enginenkinga layo le yako-m p hhayi
liyanasithi umdlandla ufuna ukuba ngumongameli uyazithengisela nje khona ngale emkambo emagogoba uthengisa amafutha okugcoba inwele uthengisa imbambayela lokunye andifuna ukuba ngumongameli angenza njani ngakhona
ngiyavuma ukuthi angeke ngiyenelise lami nginje kodwa ngomnakano wami ngicabanga ukuthi isikhundla sikamongameli yes wonke umuntu ulelungelo lokuthi aphathe kwezokhetho nxa ifuna incintise abe nguye kodwa sigcina sesiba lama labaphatheka abaningi of course i-democracy mbe yiyo umbuso wabantu wakhona kodwa uthole ukuthi sekulabantu abafika 50 abafuna ukuba ngumongameli sokungani sokuyinto engani iyadlalwa ngombona wami kodwa ngicabanga ukuthi hhayi isikhundla sikamongameli asisitshiyeleni asisitshiyeni sinjalo nxa ukuthi abantu bafuna ukuthi bangiphathise ngibona ngani amavenda ezimbabwe they are over 5 million nxa befuna ibe ngumongameli bangayi-raise 20,000 bengincedisa ngiphatheke ngithindisethethweni
Mnumzana Mdlala, yingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe ixoxa lapho loGibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. UGibbs uphinde waxoxa ngodaba lolu lomnumzana Thandazani Moyo olandela ezombusazwe.
Kuqakathekile Dube ukuthi ma ufuna ukuba ngumongameli welizwe u-afford ube nemali yokuthi uyazigcina wena uyagcina ifamily yakho ukwenzela ukuthi ma usiyangena le ungaveli kube ngumntwana oqala ngokuthuthukisa isikhwama sakhe. So ma ungalayi 20,000 angeke ube ngumongameli welizwe and nathi ngeke size sikuvotele kahle kahle ngoba asikho isidingo sokuvotela umuntu ongela nje 20,000. So i-leadership iqalisa from a family level. You must afford ilokhu zeni 20,000, you must have amanye ama-businesses awe siwabona sibe le track record yokuthi lo muntu uwenzeni empilweni okwenza ukuthi sitruste ilizwe lonke ngaye ngobukhokheli belizwe lonke esimnikeze. Njalo ama-president iningi labo basponsor i-political party. So ma urana kumbe ukhokhela i-political party kumbe ibandla lombusazwe elingakhoni ukukubhadalela i-20,000 okutsho lelo bandla lizaba yi-problem elizweni lizathatha imali yonke kalikhoni ukuthi lizigcine lona ngokwalo. Kalikhona ukuthi li-afford 20,000 not to talk of ukuthi li-campaign kumbe ukukhankasa ilizwe lonke jikelele. So ngamafishane kangilayo inkinga ngemali le esifakwe ku-president yethi hhayi ama-president kabayibhatale le mali passports.
Nxa sesikhangela ke ubukhansela lobu MP uba lilunga ledale lephalamende ungathini ngembadalo yangkhona
ukuba lilunga ledale lephalamende lokuba ngukhansela kusuka kube nzima kakhulu ngoba sikhangelele ukuthi kungene intsha lapho kwabadiwe abantu abangaze basebenze abantu abaphuma ezikolweni abantu abalolwazi njalo abasesele energy so angeke expect ukuthi bona labo bantu bebe sebele mali yokuthi barun yokuthi babhadale $1,000 imali engakhulu imali ethenga imoto phela le imali ethenga izinkomo imali ethenga imali engaqala ibusiness kahle kahle so ngicabanga ukuthi lapho izeki kumele ivakathe kuma policies wayo ibone ukuthi hayi lokhu iyehlise kancane kayehle kancane kwenzela ukuthi labo labo ababuya emafamilini aphuwa kumbe laba abaswelayo bakhona ukuthi bayenelise bengene ngoba ukuswela kakusikho ukuthi kawulawo umqondo wokukhokhela kumbe kawulaso isipho sokutshintsha izinto emphakathini. Sinabantu abaphuwa abangakhoni ukuzithengela ukudla namhlanje kodwa uma singabanikeza umbuso wekhansili yakobulawayo kungaba lotshintsho. bona labo bantu babantu esibadingayo babantu esibamelayo so iZeki manje sibabhalela ngaphandle ngokukhupha lesikwenza into enye abantu ngeke besakhona ukuthi baafford ukuthi bangene edale leParliament not to talk of ukuthi bakwanise ukukhankasa you remember basazokhankasa futhi bancenge amavoti so zimali zonke lezi zifunakala kumele iZeki ikubhekisise konoko njalo ibe lozwelo ukuthi sinikeze intsha nabomama abangaze basebenza baba independent singakhuluma omama abangamazakhela ngesiNdebele kumbe abashonelwa ngamadoda yibo abantu esifuna manje babuse ilizwe bakhokhele endaweni zasemphakathini ngoba yibo abantu aba-understandayo ama-problems abhekwa ngumphakathi
pho abantu kumele benzeni ngakhona
abantu kufuze kube le ngxoxo kahle kahle ngithanda ukunxusa iParliament Dube iParliament kumele ipetitione iZeki itshele iZeki ukuthi hayi iZeki siyakuvuma lokho kukapresident kodwa asibhekele abancane
Loge umnumzana Thandazani Moyo umunye wabalandela ezombusazwe limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa Ku live talk lamhlanje sikhangela inyathelo le commission ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ZEC lokukhuphula imbadalo kumele ikhokhwe ngabalesifiso sokunyuntisa kokhetho lomnyaka ozayo oka 2023. Ingcwethi zezempilakahle zithi kuqakathekile ukubana uzulu weZimbabwe azwisise ngesimo ese-autism ebantwaneni adinge usizo kusaselesikhathi kwabezempilakahle ngoba ikhona imfundiso yokondla umntwana olalesi simo kulokukholelwa ekuthini uloyiwe kumbe akalangqondo epheleleyo intathele izindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba
Inhlanganiso ekhangele abaphila nalesi simo e-Autism Organization Zimbabwe bathi imfundiso lemikhankaso yolwazi ngaso isisabalala emhlabeni jikelele okugoqela laseZimbabwe. Unkosikazi Abigail Mija ophethe imisebenzi yokufundisa abantwana abalalesi simo kulinhlanganiso othi limfundiso igoqela ukubafundisa imisebenzi yezandla engabaphathisa empilweni yansuku zonke ngoba iningi labo lisiba nenkinga yokuzinakekela.
Ungwane bona ukukhula shika 20 years. Angosha pamba iroro bese yakutomukazaniza
kusho ukukhula eze abe leminyaka engamachumi amabili elokho egqoka amapampa
unkosikazi Marilyn White oyitherapist ekhangelana labantwana abale autism othi ngaphandle kwalokho ukufundiswa kwabo kugoqela okufana lokulungisa lokhu lalokho ya endlini ukuthunga ukuhlabela ngisho lokukhuluma
Vamwe vachakagone kana kumhanya kuita fiziyo vamwe vachakagone kuna kutaura
abanye abanelisi ukugijima abanye abanelisi ngisho lokukhuluma so silendlela ezithile zokubafundisa
unkosikazi Edna Tembo ololwazi phezu kwabantwana abanje uthi ngabantwana abangafuni ukuphazamiswa kundlela abaphila ngayo
kuthi umukweshela zona chai kwaanotya vana vedu ava vanotya zvekugerwa musoro vanozeza kuti misoro yavo ibatwe
vaisava kukupa abanye abafuni ukugelwa inele zavo kudinge ukufundiswa ukuba bemukele konke lokhu empilweni
uthi lokhu kugcina kunzimela abazali labanye nje abantu ngoba abanye abantwana abanje bezonda masinyane nje kodwa besenelisa ukwenza okunenyi okufana lokuhlabela ukugijima i-art lokunye bengafundiswa ku-rehabilitation yawo
ese atingogumiri pa-rehabilitation chete tine machiremba tinoshanda nawo
asenzi i-rehabilitation kuphela kodwa silabo dokotela ababahlolayo ukuze bethole uncedo oludingakalayo
unkosikazi Tendai Helen Mutambara uthi abazali abagcina abantwana babo ezindlini bengelalwazi lokubakhulisa beyabe bezaphazamisa njalo belahlekelwe lithuba lokuba abantwana babo laba besebenzise izipho abalazo ngokugcweleyo empilweni ethi kunjalo bayajabula ukuba uzulu kweZimbabwe sesamukela ukudinga ulwazi kunye loncedo olukhona
We only have out of 38 children, only two who are day scholars. You can imagine.
Lesi simo sibiba sitholakala kubantu abakunani lokugodwa kusiya kokubili ekhulwini yabantu bonke emhlabeni jikelele. Kuzwekazi le-Africa abazali bagcina besihla abantu babo, abanye bethathwa njengabantu abanesinyama i-case, kumbe njalo bengabeke beloyiwe, kumbe bengelangqondo ezipheleleyo, kumbe ukuba ngabantwana abagangileyo, kanti kungayisikho kuyisimo nje esilungisisekayo umntwana azikhulele kuhle. Abantwana abale autism bavame ukubonakala ngezitshengiselo ezifana lokugijigijima, lokwenza lokhula lokuya esikuthi yi-hyperactivity. Bephuza ukukhuluma, bephuza njalo ukuhamba, kulinganiswa nabanye abalingana labo. Besiba lodubo njalo lokulala ke ngezikhathi zokulala, abanye njalo belomkhuba wokuzilimaza okumele abazali bengakubona bethole uncedo losizo ngesiphangiphangi. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Abohlangothi olubona ngezemapension ole National Social Security Authority NASA bathi sobe ngezelele inhlawulo e-pension kusukela mhla ka 1 Ncwabakazi ngesilinganiso sokungamashumi amahlanu ekhulwini i-50% kuhlelo ole-pension and other benefits langamashumi phose amane 39% ehlelweni lwe-accident prevention and workers' compensation scheme. INASA ibuye yathi isizabe ihlolisisa inhlawulo yepension leyi ngenyanga ngenyanga ukuze kuncede ukuthini abantu bathole imali ehambelana lokukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo. INASA ibuye yathi njalo isile ndawo lapho okwelatshwa khona abakupension kungela mbadalo emadolobheni agoqela iHarare, Bulawayo, Mutare laseGweru ezinyangeni ezilandelayo. Noma kulabanye abakwemukele ngenjabulo lokhu, abanye bathi isilinganiso esengezwe ngaso sincane kakhulu. UGena Gumede Saidi weStudio 7 uthole ithuba lokuxoxa lezinye uthole iqhupha lokuxoxa lomqondisi wenhlanganiso e-National Social Security Retirees Trust, uSenator Gideon Shoko.
So, in short, uyabona ukuthi khona mfana ukuthi mpadale amagetsi la ngoba ngihlala edrobheni, mfana ukuthi mpadale amanzi. Engingakutshela khona ukuthi khona ipension yami ifanele ukuthi ibe above i-PDL, i-poverty that I'm like, ukuthi ngiphile khona pha kobulawayo. Otherwise, even umuntu ese-reserve is worse than me. Uyakwazi, kuyamangalisa. Abantu abasema-reserve thina sasithi hayi bangcono, labana they are worse ngoba izinto zidura worse khona le ma-reserve.
Ngokutsho kwenu litho ukuthi akusizi ukuthi leyo mali yengezelelwe, kwenziweni ke?
Yikukhuluma nje ama-figures angasebenzi ngoba imali yakhona akula lutho. Yikho engingakutshela khona nxa sikhuluma ngopension. Opension abayahlupheka mama. Kule opension abasecholocho, opension abasenkayi, opension abase ePlumtree ngale kondolwane bafanele ukuthi bayithathe ipension yabo ePlumtree kumbe abecholocho bahambe bayayithatha eWange kumbe babuye ngapha kobulawayo. Bebuya ngapha kobulawayo bafanele ukuthi bagade ibhasi. Ibhasi le iyadura ukudlula ipension yakhe. So akula lutho makumele. Ukukhuluma nje asikwazi ukuthi siphila ngani. Anti akwazi kudala sasiphila ngoba lina abantwana lalisikhangela. Manje kathesi even labantwana bakhona kabasebenzi. So akula ubaba kumbe imbuli abadala abathi bona abantwana bazasithengela ngoba kabasebenzi. Abantu abaqina ukusebenza yithi.
USenator Gideon Shoko ngumqondisi wenhlanganiso e-National Social Security Retirees Trust exoxa logayina Gumede Saidi ekobulawayo ecingweni. Singakalugqibeki uhlelo lwethu lwalamhlanje, wathi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela ezinye izakhamizi zakobulawayo. Lamhla ziye zifole nikeza ikansili isikhalazo sokuthi kwehliswe imbadalo yokupaka izimota enzekini yedolobho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.